sokuyisikhathi sembiko yenu.
MDC salibonani lonke balaleli beStudio 7. Ngiyabonga kakhulu lami imbono engiyizwa ikhulunywa abantu. Lami ngithanda ukulalela nje imbono ngoba ngila iradio. Ngisendelwa ngomunye nje umngani wami othanda ukungisendela lezi zinto enyabe ngizizwa zikhulunywa ku-MDC ku-Studio 7. Into engiphakula la yi-1. Ngiyezwa amaNdebele kakhulu, thina amaNdebele sithanda ukuthi abantu besishoneni, abantu besishoneni, hhayi asikho. Asikho, singabazondi amashona ngoba amashona ashiwo wonke akhuluma kubi ngathi. Thina amaNdebele kasibambaneni lawo amashona ukwenzela ukuthi nxa livotelwe kahle. Fanana uThangirai sesekhona, uThangirai wayebamba amaNdebele wabamba lamashona. UThangirai khona izinto zazihamba ngendlela eqondileyo. Kanti singakhayela iMDC kahle kahle ilama president amangaki abasafuni laba abantu ukukhola abantu sebezinothisa bona ngemali abayiphiwayo yilaba ababapha imali ukuthi bavotise abantu. So nxa kungenziwanga lokhu ukuthi bavotise abantu baza kudla imali, bayidla imali iziphele, izanu ingabe iziphele. Nanzelelani, buyelani livotele umuntu oyi-1 ozabamba isizwe sonke esamaNdebele lesamashona ukwenzela ukuthi izanu iphume. Lingake lize liyikhiphe izanu ilamasosha, ilamapholisa, ilani. Kodwa lina lingaba lomuntu owenza kuhle obathandayo. Lani bantu be-MDC vukani esikhundleni njengomvundla. Hhayi ukuthanda lokho lalokho likuzanu liphumile likule alikhanye ukuthi lenzani. Hhayi vukani, 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 vukani madoda. Usile ngoba la khathesi lizathi lifuna ukuvotelwa lizaba ngamaphatha amangaki lini lodwa. Namhla kulabo umthakwazi, kulabo bani bani, akusakhanyi ukuthi indlela yezimbago eyiye liyifunayo yiphi.
Siyabonga, siyabonga basakazi abahle ngokusethulela indaba ezinhle ngokwenzakala especially emhlubulweni wangakithi ngapha emathibheleleni komthwakazi. Siyajabula kakhulu basakazi bethu abahle libambe njalo. Mina ngikhuluma lapha ngiseButswana nguKaimon Dube. Abantu laba umnankagwa le group yakhe laba hayi bakhanya hayi abayenzi kuhle, abayenzi kuhle sibili. Indawo yabo lawa eground bazama ukuyigqibela ngaphansi kwe-carpet. Asuze sivume thina, asuze sivume vele, asisavumi lokho. Hayi into lezi ababeziyenza berobhana bebodwa okwakhathesi hayi sithi wo ake mbijana indaba ye-ground sesifuna iqale phansi. Sila i-MRP vele siyayisekela, siyayisekela okuzwayo vele, asibuyele emuva, asibuyele emuva. Lapha kusase ku-phase 1 nxa sesingena ku-phase 2 kuyabe sokukhanya ukuthi hayi umnankagwa siyabe sesimfuna sibukuthi esichazile ebuye sitshele ukuthi wayebabulala lana abantu. Asingeke sibuyele emuva sibili ngabantu bakithi ababulawa mahara hara hara. Abanye isikhathi sasifundanga ngenxa yabomnankagwa besenza into zabo ezingela ngqondo. Abantu bengabantu sibili khathi esibe bebhizi besitshela ngeunit, besitshela ngokhokho into okungela ncedo lokho kuthiwa yi-NPC kule kuthiwa yi-National Reconciliation. Lokho akusibiseli lutho lokho vele, akusoze kubisa abantu lapha. Abantu ababelahlela emgodini sikhangele, uyadlala umuntu lo, siyabafuna abantu lapha. Hayi njalo futhi laba abotshweyo lapha ngaphangi sabayekele laba abantu laba, abantu bethu laba ababophi ababotshweyo lapha ngabakhululwe, ngabakhululwe vele. Sibafuna bephandle lokho ukuthi bazazama ukusincindezela ukuthi singakhulumi inkani sibili. Kuyadlula, kuyadlula, ilanga liyafika ilanga. Labona laba lokho ebhizona amapholisa la athunywe lawo ngesikhathi sizayiba benkendle khona lapho phakathi kuyona leyilokhu zenu umlona lo mgodi walo abakiwo la madoda. Hayi vuka mthwakazi, vuka singapheli namandla bathwakazi abahle. Hayi ngiyalibonga basakazi bethu.
Salibonani, salibonani Studio 7, linjani nonke? Ngiyawuthanda umsakazo lo nawufidelis. Kodwa ngikhuluma ngise eJohannesburg. Ngiyayithanda ukulalela abantu nxa bayepha befaka imibono kakhulu. Kule ndaba yokuthi thina amaNdebele ngapha siyalwisa amashona, sithi amashona arong kumbe iMDC iright. Nxa ngikhangela kuseselo Thwangirai, iMDC yayibambane kakhulu ngakhangela manje osokuvukile iMDC isilama president amanengi ukuthi ingadlala ingakivuki ngoba lami nginje mina ngibengise ngibenguzani but ngakhangela ukuthi iMDC ivi right bizosivusela umnotho welizwe so dingana umuntu wani
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.